Endaba zethu lamhlanje abantu bazonde okumangalisayo ngokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi achaze ukuthi bangake abantu abafa ngesikhathi sombuqazo weGraunde. Izalane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zithwaliswe nzima ngabezomvikela lamapholisa kuhlelo lokubopha izigebengu olwaziwa ngokuthi yi-Operation Fiela 2. Abathengi abathengisa amafutha ezimoto kwele Botswana bathi ukwehla kwentengo yamafutha la eZimbabwe kuzabalethela inzuzo encane. Inhlanganiso ezimele zodwa zenza umhlangano wokucebisa ngendlela eziphezulu zokusebenzisa ubulembu bokuzilibazisa. Sahlolisisa uhambo lukaMnangagwa kwele Switzerland lapho asemhlanganeni we-World Economic Forum uza kwethulelani abantu beZimbabwe. Wezombusazwe sihlaziya okwethulwe nguMnangagwa othi uphetho lweZimbabwe luzakwenziwa kungakafiki uNtulikazi lonyaka. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana olwe-Women's Round Table sixoxa ngemithetho kweleZimbabwe engavikeli amankazana engozini eziningi ezigoqela ukudlwengulwa. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilwazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ngu-VOA Ndebele.